kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 5 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, induna yesiqintini sePlumtree uMangubo olegama lakhe lokuzalwa elingufitha kuphele sinye njalo isizalwane saseZimbabwe Ernest Mabaso bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omdeni munye ayisikhombisa. Umongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kweleGini lapho ahlangana khona losowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu LFC Platinum uNorman Mateza uthi bekungekho lula ukuvikela isicoco seligi loba nje beyenelise ukwenza lokho kusele imidlalo emibili ukuba imidlalo leyifike komlinji yagcina. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze uZulu ukuthi amanyane engethuswa yikonakala komnotho welizwe ngoba eza kulungisisa. Mnangagwa wethula amazwi izolo embuthaneni wesonto eZion Christian Church eMaswingo embuthaneni okuthakazelela ilanga lokuzalwa komkhokheli wesonto le uBishop Nehemiah Mutendi owenelise iminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithoba mune munye. Umongameli Mnangagwa uthe kwakhathesi kubuhlungu njengomuntu okhulelweyo osezabeletha kodwa isazi ukuthi ubuhlungu bakhona buzedlula. Kunjalo nje uMongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise eGini lapho azahlangana khona losowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kandi weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo.
Manazana ubunzima obuba khona kathesi ukuthi abantu bafuna ukubona izinto zisenzakala ukuze bekholwe. Ngakhuma ngolokho kwakhulunywa ngudidima sebhayibhilini wathi sizakholwa singabona amanxeba ezandleni. So manazana abantu abaningi bazakholwa bengabona izenzo. Ngoba ngikhuluma nje ikwese kade incede abantu abaningi nge-TV isipule out sokule-disaster andabaningi awusakwanisi ukungel-TV babasela kwesi. So kuningi okwenzakalayo okutshengisela ukuba hayi indlela isesende kusesenzima sizabona ngempumela kuphela ukubana izinto zihamba kahle. Kodwa inkulumo kuphela nje ayisincedi lutho kwakhathesi. Kumele sibone sibili impumela, sibone njalo i-investment isikhona, sibone imisebenzi isikhona, sibone sokule stability ku-economy ibe sizakholwa khona njengamaZimbabwe ngoba sesadlula emgwaqeni lo kude.
Ya mnumzana siyabona ukubana lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa usuke waya eGini kuyaphathisa yini nxa ukhangele ikakhulu ilizwe enjengalona lela livakajeleyo.
Ya mbona okunye nje kuye kuqakathekile ukuthi sibe lobudlelwane ngamazwe nje esingathola khona izinto ezibambekayo, izinto ezikhanyayo, izinto ezinganonisa umkhonomi, izinto ezingakhulisa umkhonomi, into ezingaletha ingqubela phambili. Amanye amazwe la nje amadila ngona besenziwa bebe ungacaci ukuthi asiza njani ilizwe. Nxa sikhangela imbali sake saba le dili le Equatorial Guinea lapha kwasizakala khona kakhulu ngumongameli welizwe kodwa ilizwe sange lithole inzuzo. So kuba nzima nxa sibona izinto ezinjalo.
Lo mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazo bekhuluma icingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC. Inkampani ye-Australia e-Invictus Energy Limited esanda ukwethula umbiko ichasisa ukuthi igasi kanye lamafutha e-oil akukatholakali ngeqiniso emzalabani ngemva kombiko oyethulwa ngumongameli Mnangagwa ngalolu daba. Lamhla yethule omunye njalo umbiko isithi silesiqiniseko sokuthi ngempela amafutha la akhona. Inkampani le yona esebenza lezinye ingcwethi kulolu daba yayithe izakwazi ngokuqotho ukuthi kulamafutha kulindawo ingemba khona ezakwenza ngomnyaka ka-2020, kodwa lamhla ithe kulamafutha amaningi okwesabekayo kulindawo angasetshenziswa kweminyaka engamachumi amabili kusiya kwangamachumi amane lelizwe. Lokhu sokubangele ukuthi iningi lithi mhlawumbe inkampani le ibanjwe ngamandla ngohulumende ukwethula umbiko nje. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya, yena othi ngempela kunuka santungwana lolu daba.
Ye, ngoba sokukhanya ukuthi kathesi bethuselwe. Yibo abakhuluma bathi khona ye siyazi ukuthi besikhona sidingadinga, kodwa ukuze sithi kulamafutha ukuthi sigebhe siwazuze sibone ukuthi maningi kanganani. Nxa sebekhanya ngathi sebentshintsha indaba yabo, so sitshuthe ingxeke kulo muntu obethuseleyo ebatshela ukuthi bengaze baphoxane lo mnumzana uMnangagwa inxeba ngathathelwa umthelo wawo. Yindlela yezani uphepha kanye nasibi ukuthi yena uMnangagwa wakhuluma ukuthi kulamafutha akhona, bona bathi akulamafutha nxa engakagejwa. Bantshintsha nje sebeguqula nje ngoba sebethuselwe.
Kodwa siyabona umbiko wabo ule nombolo lamanani amaningi atshengisa ukuthi mhlawumbe ngabantu abakwaziyo abakhuluma ngakho.
Kanti nombolo zakhona babengelazi ukuqala bekhuluma besithi bona amafutha akhona akakabi khona ngoba singawagebhi. Yiwo abatsho bathi ama-seismographic figures akhona kufanele kube kulezinto eziningi ezifanele ziyenziwe kungakabi kungakaphumi egcekeni ukuthi amafutha akhona. Ye, sebekhulume phela bathi kulezi khuthamfundo ezithe khona amafutha akhona ukuthi ungasithi hhayi nxa beyibo i-Invictus yeyafika lapha yathi khona amafutha akhona asikabona ukuthi maningi kanganani. Akulunganga ukuthi abantu bakhulume ngakho bekhuluma nje bephuxana lo Mnangagwa. Amafutha angazizakala kathesi isikhathi sonke lesi ndaba engazizakali.
Kuyikuthi bayakwazi bonke ukuthi abalasiqiniseko ngalokhu, bengabe bethembeni njengoba iminyaka ihamba izafika abantu bezafuna ukubona ubufakazi balokho kwakhulunywa.
Bathembisa ukuthi kulelu pane gas, bathembisa ukuthi kule ngaphi esengwa gas, bathembisa ukuthi ama-diamonds esilawo azaqeda udubo lethu, kodwa sonke singabaya ngathathe kuyaphela kunjalo. Kuzaphunga ukuthiwa ye amafutha akhona kodwa kakwanisasaseyine i-capital investment njengalokhu esiyasekishile ukuthi sikakhangela nxa ekhona kodwa nxa engasasteinini investment baye sebephunyukile. Kuzaphela kunjalo dade njengenkomo.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe esixoxelaye eseHarare.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabe Zulu liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhutshwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Induna yesiqintini sePlumtree uMangubo olegama lakhe lokuzalwa elingufita Khuphe lesinye njalo isizalwane seZimbabwe uErnest Mabaso bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omndeni munye ayisikhombisa. Abanye ababuleweyo batholakala bengcwatshwe endlini ngeviki edluleyo, laba ngumkaKhuphe kanye labantwana. Okuningi ngalolu daba sikuzweni ngoBenedictine Hlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
La ngamaculo entukuthelwa beculwa licuku labantu phandle komthethwandaba kamanje eLenesia ezansi yeJohannesburg ngesikhathi uMabaso nomunye wakhe uVictor Khuphe bemiswa phambi kwamantshi ngokokuqala. Umtshutshisi uthe ababili laba betheswa icala lokubulala amalunga emuli ayisikhombisa. phezwa lokho mabaso wetheswa amathathu okudlwengula abathathu babo kanye lokuntshontsha ucatshangela ukuthi mabaso wadlwengula ingane zintathu zalimuli qede basebebulala ingane zine labesifazana abathathu encedisana nomunye wakhe uFita Khube bachiya bekhiye umnyango babaleka umabaso ubanjwe impela viki esengceleni weSouth Africa leMozambique kanti ke uKhube obikwa enduna yakumangubo esiqintini sePlumtree ubotshelwe eSoweto amakhulu abantu ababebuthene phandle komthethwandaba bebethukuthele kakhulu besithi bafuna babili laba bagotshelwe ugodo lobanje isigweba sogodo singekho kweleSouth Africa owesifazane oziveze kuphela ngokuthi ukuyohlala lomunye wabobulewe laba uthi lesi yisiga esibachiye bengalamathe
mina ngifile ngombali umbali bekusisi wami kuwumngane nami kuyikho konke kimi sasihlala sonke ngibhlungu efe ngalendlela abafe ngayo singabe sisezwa na kancane beze befe bonke bephele ngoba kube mhlambe sazula ababanye sakhona ukubasindiswa
isiphathamandla sikahulumende weGauteng obona kulondolozwa kokuthula nkosikazi zakele nkosi Malobane ukuthi azezakhamizi ukuthi zingahlali labantu ezingabaziyo
500 years so it means that person will never be released from prison akagcina ake siyekele ukuchashisela abantu esingabazi ukuthi babuyaphi because bagcina benze le nto lefana nale
isenzo sowezimbabwe no sesicunule ozwe lakhe bona bathi lihlazo kusizwe sonke sezimbabwe unkosazana nomalanga dlamini uthi akwethusi ukubona abakwamanye amazwe sebehlaselwa ngenxa yesenzo sababili laba
kuyamangalisa ukuba lo muntu wezimbabwe oyenza isihluko esingaka uchoko olungaka kujwayelekanga ebantwini bakithi and vele sihleli nzima sibizwa izigebengu nani amagama nawu sengezelela vele phezu kwalokho esikuzwayo bazosibiza babulali igebengu ngenxa yakhe akufani nabantu bayithi lokho angazi ukuthi ukhulele kuphi umuntu oyisigebengu esingaka
ababili laba bazaqhubeka bevalelwe kanti bazamiswa njalo emthethwandaba omvulo abaningi abadabuka emangweni wePlumtree bamangaliswe lesi sika ngoba bebenganakaneli ukuthi uKhube angaphatheka kuso njengoba elesikhundla saphezulu emangweni lo enguye njalo induna uMangobe Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngiwu Benedict Nhlapho.
Ku live talk lamhlanje sikhangela udaba lwamafutha egas kanye le oil okuthiwa angatholakala emigodini yemzarabani eZimbabwe nezinye indaba esenzakala ngempela sonto. Tumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. EleTurkey libikwa lisethesa eleSaudi Arabia umlando wokuthumela insoli ngenyanga edluleyo ukuze ziyezama ukuvimba ukuphuma kwembiko yokubulawa kwentatheli zendaba eleSaudi uJamal Khashoggi esigodlweni someli weSaudi Arabia kulelo ilizwe esigodlweni se-Istanbul. Isiphathamandla zaphezulu emabandleni amakhulu awemelika wama-Republicans lama-Democrats ziphume ijumo zikhankasela amalunga alawa mabandla kukhetho lwamalunga awe-Congress olwenziwa kusasa olwama-midterm elections. Abesifazana abaphila lobugoga sebecele ukuba uhulumende kanye lazo zonke inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zisebenzelane labo ekubunjweni kwemithetho ebalawulayo lenhlelo ezehlukeneyo ngoba kuyibo abakhubazekileyo njalo bayazi abafuna kwenziwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women Coalition of Zimbabwe uhlafuna ngesiphatho sabesifazane kusukela ngomnyaka ka-2016 kufika lonyaka ongene izinhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana lamankazana asakhulayo abantu abakhubazekileyo bathi kungabe kungezempila kahle kumbe ukuzithuthukisa kumele babuzwe ukuba inhlelo ziqhutshwe kanjani ngoba izikhathi ezinenyi bachiwa phandle. Ekhuluma kulo umhlangano okhubazekileyo unkosikazi Sipho Majole oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kuba yize ukuba lenhlelo ezibadingayo uma bengazange babuzwe ukuba yini abayikhanyeleleyo.
Nxa singekho involved indaba zethu njengabomama abalimeleyo ziyasala phandle ngoba kumele sibe phakathi kwakho ukwenzela ukuthi indaba zethu zazakale. So ngezindlela ngathi ngesilungu sitshala ukuthi nothing for us without us ngoba thina indaba yethu yinto esiyaziyo thina esiphakathi kwakho ukukhubazeka. Singathi isicathulo sitshisa osigqokileyo. So ukuthi isicathulo singithisa njani mina isigqokileyo njengomuntu okhubazekileyo yime ngiyikhipha kuhle indaba yami umuntu ongakhubazekanga angaze akayikhuphe indaba yami sibuhlungu kakhulu ngamalungelo ethu ayephulwayo ukwephula kwamalungelo ethu kutsho ukuphazamiseka kwezimpilo zethu.
Umqondisi weMthonjeni Women's Forum unkosikazi Sikhathele Mathambo uvumelane loMajole ethi amalungelo abomama lokhe encindezelwe ethi kulenhlelo abaziqhubayo emakhaya ekuqiniseni omama ngamalungelo abo.
Nxa sikhangele amalungelo abomama silokhe sibona ngani lokhe encindezelwe omama are not getting space ukuthi khona labo bazimele betshengisele ukuthi labo bayenelisa ukuthi bekhokhele lokhe kule pull her down syndrome njalo sinanzi ukuthi khona kulabo baba balokhe bengavumi bengayamukeli ukuthi khona umama engakhokhelela bazasebenzisa zonke indlela zokuthi bedosele umama phansi. Siyenza ama-awareness raising njalo siyenza ama-trainings, capacity building ukuthi umama abe lesibindi abe le-confidence abe assertive njalo ukuthi khona engavumi ukuthi ancindezwele. So kakhulu sisebenza labomama emakhaya ukuthi si-city build capacity yabo.
Omele iZimbabwe Women Lawyers Association unkosazana Sethule Ncube uthi baqhubekela phambili bemela omama bengakhethi loba nje wonke amalungelo abo ayephulwa.
Esikwenzayo ukuthi siyancedisa umama ngamalungelo abo sikhangela ukuthi yiwaphi amalungelo angkhona ukuthi kumbe kufuneka ukuthi sibancedise siye ekhoti nxa kumele siye ekhoti sihambe nxa ukuthi kumele sikhulumisane labomthetho lakho siyakhulumisana labomthetho kumbe sikhulumisana kwezikhathi sikhulumisana lezinduna isikhathi sikhulumisana labantu nje lapha abahlala khona ukuthi kube lokuzwisisana ukuthi into enje iphathwa njani ngoba imithetho isuka kuma levels etshiyeneyo. EmaNdebeleni vele omama labo balama challenges atshiyeneyo omthetho asocial izinto ezitshiyeneyo labo funengu okuyabe kubasinda okuyabe kufuneka ukuthi kukhangelwe ngoba isigaba lesigaba sabe singafanani.
Emizameni yokuqondisa ukwephulwa kwamalungelo abomama emandebeleni unkosikazi Sikhathele Mhlanga bakhangelele ukuba le indaba yabomama ezathapha udaba lwabomama baluse unkokheli.
Udaba lwe-Triple D luzohamba ngendlela yokuthi sikhangelela ukuthi uhlelo lolulungene eMathebeleland. Nxa sithe Mathebeleland, Mathebeleland North South leBulawayo. Lapha omama abazabe beqoqwa khona ngendlela ehlelekileyo ukuthi ama voices abo acollectwe lama ideas abe sehlelweni olucacileyo esithi thina yi-Women Centered Development Charter oluzakhuluma luyefika phezulu ezihlalweni eziphezulu ezizwe eziphethen imbuso ukuthi kunanzelela ukuthi indaba yabomama iyahlelelwa kusukela phansi kuze kuyefika phezulu. Kuzaba labomama abazaqeqetshwa ukuthi ngawadinye ngayinye lolu hlelo omama laba bakwazi ukuthi baqoqa ama-idea abo kumbe imbono yabo baqoqe izinkulumo zabo ziphekejwe ziyekhuluma njengalokho esasikuzwe ukukhulunywa kungamabhuku yindlela oluzaqoqwa ngayo.
eqhubeka ethi kulenhlanganiso abazasebenza lazo ngemizamo yokuhlela kahle ukuba udaba lokuncindezelwa kwabomama kuphele ezweni.
Kuzaba labomama abazaqeqetshwa ukuthi ngawadinye ngayinye lolu hlelo mama laba bakwazi ukuthi baqoqa ama-idea abo kumbe imbono yabo, baqoqe izinkulumo zabo ziphekejwe ziyekhuluma njengalokho sasukuzokukhulunywa kungamabhuku. Yindlela oluzaqoqwa ngayo inhlanganiso lezi ezine eziqhuba lelu hlelo: Inkanyezi Development Trust, iSouthwestern Region Gender Network, le Women of Zimbabwe Arise uhlangene le Women Media Development for Foundation, ziqoqane ngale project zikhangele ukuthi zihlomile ngezipho ezichiyeneyo ezinjengokuthi abanye bahlomile ngezabo gender ukuqoqa kwabomama, abanye bahlomile ngezombhalo ukuthi ibhuku libhalwa njani, izitori zibhalwa njani, abanye bahlomile ngendlela zokuqinisa omama ukuthi omama bazikhulumele, omama bakwazi njalo inhlelo ezikhona kumbe bazinye constitution yabo. So inhlanganiso lezi ziqoqane ngoba zibona zilezipho lezi eziziqhuba, esithemba ukuthi ngezipho lezi laba mama abasemawadini abazaqhuba lolu hlelo esithi ngama-ward development facilitator bazaqeqetshwa babe ngabanye abazabalazo lezi iziphomba amathalente akhona kulama organ.
Amalungelo abesifazana ayephulwa impika lamalanga, kodwa omama bathi bayakhathazeka ngalokhu ngoba uhulumende nguye ophambili ngokwephula amalungelo abomama ikakhulu kwezempilakahle lezombusazwe. Bethi lesisekelo sombuso asilandelwa kunye lemithetho elawula amazwe kukhangelwa izivumelwano ezisayinwa yilizwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kambe usibalukhulu webhanga lesizwe le-Reserve Bank umnumzana John Manguja angabe enguye othiwa ngu-Queen B na othiwa nguye okhuquluza inotho yelizwe. Lokhu kuvele ngemva kokuba osakhulayo owake waqhatshwa ukuba yisikhulumeli sebhanga le-Reserve umnumzana Esi Limumba ethe usecabangela ukuthi umnumzana Manguja nguye u-Queen B. Ekuqaleni uLumumba wayethe u-Queen B ngusomabhizimusi umnumzana Kuta Takurei, kodwa ngempela sonto uthe kayisuye nguMangudya. Imizamo yokuxoxa laye uMangudya ihlule. Kodwa uChris Kande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecobongula izombusazwe umnumzana Domisani Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yikho khona lokho okwenza ukuthi kungabi le-confidence abama-investors ebuye, ngoba kuhlala kutshintsha ama-statements. Angithi umuntu uyafakwa namuntu ukuthi abe ngu-spokesperson we-Transforce Economy kulamalanga amathathu sekhitshiwe, usekhulumela uhulumende wakusasa usekhitshiwe futhi avukela esekhuluma kunye. Khona lokhu kwenza osomabhizimusi abafuna ukufaka imali eZimbabwe bebone kunzima ukufaka imali khonapho, ngoba izinto zihlala zitshintsha ziguquka. Ekuba nzima ukuthi befake investment yabeZimbabwe uma izinto zihlala ziguquka, labantu abakhuluma izinto ziguqula iy'ndaba zikhulumayo. So ngokunye kwenza sibili ezemkhonomi zingahambi kuhle, ngoba kuhlala kukhulunywa izinto eziningi ezijiyeneyo. Kambe u-Queen B nxakuzaba ngukaveni yawo we-Reserve Bank yawotshengisela ukuthi akula muntu sibili ocabanga kuhle ongafaka imali yakhe elizweni elinjalo. Lokhu akutshengiseli ukuphambana komuntu okhuluma khona lokho, kutshengise ukuphambana kwelizwe jikelele.
Kodwa nxa sisizwa yena uLumumba ekhuluma udaba lwakhe lona lolo lokubana uzibani nguzibani, kungakutshengisani ukuthi imbiko yona iqutshwa njani kuhulumende lapho ukuthi kuze kube lo muntu ongani wazi ukwedlula yena uhulumende?
Kutshengisela ukuthi into sezinxele kakhulu, kutshengisela ingazihambi kuhle, kutshengisela ukuthi ezombiko azihambi kuhle, ngoba izinto ezinyemele zikhulunywe zivela kuhulumende, zivela kuminister of finance, kodwa sezivela kweminye imithambo yokubeka imbiko. So khona lokhu kutshengisela ukuthi hayi, izinto azimanga kuhle, abaphethe intambo kukanjani abazibhathanga. Imbiko emele ikhulunywe nguhulumende isikhulunywe egudwini nje, ayisakhulunywa ivela kuhulumende ngokwakhe.
Kodwa khona kungakuliqiniso na ukubana ugavena engaba nguye ohuquluza inotho njengokutsho kuka-Asi Lumumba lo?
Ike sabakwazi lokho, ike ngisho ukuthi njengoba imbiko yangikhona ikhanya ingabuyi ivela kuhulumende, kukhanya imbiko yangikhona ivela kubona labo osombiwa kanye bele information thina siyazi information yankona kwesikwazi sifuna zani kuyaliwa khona ngale ngaphezulu abantu kodwa abasafayo ngapha ordinary people abantu phaqa njengami nje unkomo nxa yokuthi kuyaliwa phezulu ngale kulembe sazi nje kubaloli isinkwa bevaloli ikhekhe kodwa esikwazi ukuthi izinto ziyashota izinto ziyakhwela imisebenzi kayikho abantu bayadubeka ilizwe liyatsha kodwa abanye lokhu bekhuluma izinto ezingaswakaliyo labanye abaphatha intambo abasaziwakali ukuthi bathini ngezinye izinto babeka abantu nje uLumumba wafakwa for 3 days waphinda wakhishwa. Lokho kutshengisela ukuthi asikho serious njengelizwe ngento esiyenzayo. Kebe kuqadela ukuthi senze izinto ezibambekayo ezikhanyayo ezitshengisela ukubana siqinisekile ngendaba yokulungisa umkhonomo welizwe eleZimbabwe jikelela.
Lo mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele FC Platinum Monomen Mapesa uthi bekungekho lula ukuvikela isicoco seligi loba nje benelise ukwenza lokho kusele imidlalo emibili ukuba imidlalo leyifike komlindi uyagcina. Intatheli izindaba ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le FC Platinum lithe ngokunqoba elikwenze eShabani Mine nge-1 kanyanga ngesonto lakhuphula inani lemiklomelo elilayo yaya kumajima isikhombisa lani okulinani elingeke lifikiswe liqembu lenkezi Platinum lona elisendaweni yesibili njalo lilemiklomelo ngamajima isithupha lanhlanu kusele imidlalo emibili kusizini yalonyaka okutsho ukuba kulemiklomelo eyisithupha eyabe idlalelwa ngamaqembu. Ekhuluma nentatheli izindaba zemidlalo yokupheleni komdlalo umqeqeshi weqembu leFC Platinum uMabheza uthi yena ukudonsa kanye kanye yikho okwenze baphumelela ukuvikela isicoco.
Congratulations to the boys. I think you know it wasn't easy. It wasn't easy, you know, since start of the season until today, you know.
Ngiyithayela ihlombe abafana bami lolu hambo belingekho lula belinzima kusukela ekuqaleni kwesizini kodwa siphumelele ngenxa yokubambana. Ngalokho ke ngethula isigqoko kunkokheli yeqembu abalandeli kanye labaqeqetshi ngisithi mina uDumo kusomandla.
Ngokwesibili iminyaka ilandelana ukuba iqembu leFC Platinum liphakamise inkezi yeCasalaga Premier Soccer League njalo ngokwesithathu ukuba uMabheza yena ngokwakhe akhokhele iqembu liphakamise isicoco seligi njengoba yike wayiphakamisa linkezo eleqembu leMonomthapa ngomnyaka ka-2008. Ngaphansi kwengalane yamaqembu asesaziwa ukuthi abedlala kusigaba sika Division 1 ngomnyaka ozayo ngabalisa eleJapani Mine leMtare City Rovers kanye leBulawayo City kuCity elesini elizaphuma phakathi kwamaqembu abalisa eleBulawayo Chiefs eleChapungu eleNikrut kanye leLeyada. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kaKhilikithi libuthelele amaranza ayi-282 ku-innings yakuqala yomdlalo we-test eliwudlala leqembu laseBangladesh khona lekwele Bangladesh kwathi ku-innings yalo yesibili litshaya amaranza ayi-181. Iqembu leBangladesh lona lenelise amaranza angu-143 ku-innings yakuqala kuthi kweyesibili usuku lwesithathu luphelele lamaranza angama-26. Lokhu kutsho ukuba iqembu leBangladesh lidinga amaranza angu-295 ukuba linqobe njalo lisalelwe ngama-wiki kids ali chumi. Ni mele Studio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwamhlanje wathi sikhangele ezinye zendaba ibezikhokhela. Induna yesiqintini sePlumtree uMangubo lesinye njalo isizalwane seZimbabwe uErnest Mabaso bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omndeni munye. Umongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kwele Guinea lapho ahlangana khona losowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.